So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kumabaza 2024 ngokhip stove. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leli ze Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesithindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Okuphatheleni mina ngombono wami, ngibone ngani ngezisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugodeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumilane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la noma nje ukucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi manje idola elilodwa elemelika lithenga amaZimbabwe Gold angama-20. Emkambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane 13. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni koBulawayo uNkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkambo wesitha.
Into enzakalayo ngemali yakithi leyo eZimbabwe esingathi iziki awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngeziki ukuthi ivele yona iziki ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesileziki. Ama-rates akhona ade avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami, ngibone ngani ngezisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngaze uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, ngaze uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngaphi, ivela ngaphi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo, I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki, ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka, sasavuke futhi esesithi hayi idola seliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha mampofu, akusiphathele ncane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni yikuthi imali i-foreign currency ingaba kudimandi, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba kudimandi njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants, ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. So kukhweza ke udimandi ye-foreign currency ngoba yilo lalowo wenza i-civic servant, wenza yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abaningi baba befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sethi siyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya nge-demand ye-foreign currency. So mina engako engubonayo ukuthi ama-rate isikhathi esiningi amandla ezigi awiswa yi-demand ye-foreign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi i-foreign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki. Ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho okuzayenza ukuthi nxa i-foreign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.
Lo ngunkosazana Charity Mpofu othe ngayithengisa impahla koBulawayo. Sixoxe laye eseNkulumane. Ngasengezanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende kanye le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Sixoxe lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo uthakazelela ezomnotho.
Yethu esesiqalisa futhi imshikasika ngoba amaZimbabwe siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa ikuthi uthi umkhonomi wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hhayi izintwela siyibulalena siyibulaleni. Okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu. Anti kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezele. Wena busulithengisa izigi. Kulapho usuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops kaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1. But wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens. Ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abe sekunika wena ngedola kumbe kunike nge-86 cents kumbe kuyinike ngemalini ubusuyathengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulobhens ihambe athathe imali nge-13 zig. Kulapho uqaliselela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini. Okwezitudini lokhu kaloku abusobonakala ukuthi sizigcwalele izimali zangikhona ezandleni othini lapho esiphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi izigi yangikhona leyo kubona vela kukhanya phela lokuthi kuhamba njani.
Izigi akube le-Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele izigi abantu bezitolo babotshwe. Ungafaki i-rate engekho e-bank. When you are trade uhambe wathenga izigi akho wathenga lokho okuthengayo. Xa izihluko athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayitholeyo ayikwanisa ukuthi ebathengisa bayoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavele athengisa isinkwa sago Bakers Inn, Lobels, what, umbo labo noname bagcwele lapha eZimbabwe. But buze sithi wena 20 zig nguwe ososenza i-inflation, nguwe osukonzerisa i-inflation. Yibo osiphathelene asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje manje nizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje. Kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngiyenika abantwana bami lo fiya sinkwa eyi-13 zig ibizithiya kuba yi-20 ngokuthina ule chance yokuthi izigi leyi ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha. Lokhu ngiphinda, izigi leyi ayisoze iluze i-inflation ingakasekhulethi. Isisekhulethi ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo.
Lo ngumnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo othakazelela ezomnotho. Sixoxe laye ekoBulawayo. Sengangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethondaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala elethiswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ucatshangelwa ukuba wahlawula imali wesifazana othengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi kangasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016. UTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula ele Russia lingathola uncedo lezikhali kulandela okwethulwe lidale le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamashumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa umbukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela balaleli, igama lami nginguPhilani Ncube weMathi Building Cultural Awards. Sizabe sile umthondi cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMathi Berend jikelele, ama weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele eBotswana. Kusenjalo sidinga ukuthaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Big Bridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho-ke ngamaphishane mfowethu.
Umcimbi lo nyaka wenzakala okwesihlanu lesithiya kalontathu, njalo sikhangelele ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMathi Berend ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMathi Berend jikelele.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadinwa lokusasa ba.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu sinontungameli Nkomo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibonge ngesipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa okukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila uze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye-ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo ngabantwana ababazeleyo. Labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezithiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasiza kule ndawo. Babe sebekhetha lo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mna amafishane, uNkulunkulu-ke iingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantu hamba kwa-Israyeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangena phakathi kwenkinga. UNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. UNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobo bunzima ukhona yena uyasilwela, thina sithule sime ngokukholwa lo kuthandaza kuye njengoba uMose esitsho uverse 14 uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali. Engutsho ukuthi abantwana bakwaIsrayeli besuka eGibhithe ngazothatha into le uthi yimap ukhangela ukuthi iGibhithe ingaphi, ukhangela ukubana iCanaan kumbe iPalestine ingaphi, uyaphucula kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. UNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakaIsrayeli badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti lempi kaFaro yayisiza ngamahashi labo bonke ukubana bababambe, bababulale, babuyisele ebugcinini. Bafika-ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, izitha zinkinga, njengoba silazo akukhathale ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela ukusibandezele ekhoneni. Abantu bakwaIsrayeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthiwa athi kuMose, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakaIsrayeli bachaphe emhlabathini owomileyo. UNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye. Ngokholo olufana lalolu uMose alwenza lokuphakamisa induku, uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni lena. Asikhuleke Thixo ezimanga, simangalise empilweni zethu, uzube lathi izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa noMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Sibona kuyinto eqhakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana abebe le-access ku-internet, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya. Njalo ungakhangela emakhaya akula internet, akula amagetsi, njalo even lama-teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni. Izikole ezemakhaya azila i-internet.
I-internet izifundi zisebenzisani, kuyini okwenza ibe yinto eqhakathekileyo kulezi nsuku?
Asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-internet. Ama-research ayenziwa ngabantwana, ama-project ayenziwa ngabantwana, okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project, konke kuyenziwa e-internet. But sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi?
Yebo, sibili liqiniso lelo. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba, ngoba ababalisi abasemakhaya babana i-access to internet, njalo bangena emadolobheni kumbe kanye ngenyanga. So vele into ze-internet bahle bakhohlwa ngazo. Nxa sesikhangela ababalisi abasemadolobheni, sibona njalo ukuthi bayasuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezitshiyeneyo, but abasemakhaya kabala ithuba leyo.
Nga sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube le ntuthuko le?
Ngesikhiwa sithi sifanele ukuthi kube le awesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe-empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali bengela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Ikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le intanethi ihambe kahle kahle ezikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-intanethi lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe eleHighlanders Football Club 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manica Diamonds 1, Cape United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza usehlala kweleBhilitane. Ake sizwe ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi waduma ukuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints amazulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhoza ngihamba kwadlala kwaHighlanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaHighlanders ngisahlalanga isikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leHighlanders, isifiso sakhe sayeukuthi ngidlale iHighlanders but ama-opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamkatsa wazalwa koBulawayo wakhulela khona.
Ngadlala ibhola lami for amaqembu ayi-2 ayoBulawayo, which is Zimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and Zimbabwe national team. To be unfair for me, which we compare, maybe the standards have dropped. Maybe the current players, they see that as equality. But on my side, maybe I see different. My main issue is mainly junior. I'm a junior programs, which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuliswa.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu ezibaphi.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yobhora ukuthi silibone, you know, likhula lisaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizaba ngizakhokhela, whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgatsa ngumuntu olothando njalo inhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgatsa uyadlala ibhola lokuzilibazisa eBrithani abuye aqeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Yes, yaba kakhulu ke Jesus le tema lokuthi uzaba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeneni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree. Lapho engazalelwa khona umama wami laye wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana lapho engakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi ngi based eGermany, okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi media tour yami lapho eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo ngenza Skies Metro FM, ngavakashela iNust University ngenza masterclass, and then ngasengisuka ke ngiyaqalisa eSouth Africa media tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban. Sayenza ama radios eDurban, sayenza eJoburg, Okhozi FM, umhlobo wenene, lapho engabe le live show also kuma platforms abo ama social media kumhlobo wenene, and sayenza ama TV shows, ama interviews o SABC Sports, SABC Morning Live, o Trends, ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenziya eEurope, ngaya ePortugal, eGermany, locating ama DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaye Cape Town, ngayenza uCape Town amanye ama TVs, ama radios, and then ngasenza eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo, and then ngabuyela njalo ngaye eBotswana, ngayenza imedia coverage encane Pula Power or Flavor Dome kuBTV, Botswana TV, ama radios, interviews, and then lama newspapers, ngaperform njalo kukhona lapho kuPula Power leFlavor Dome. Ukusuka lapho ke ngasengisiya ngibuyela ngisiya eJohannesburg, ngakontinua ke nge-media tour esasiyenza ama-radios wonke nje lama TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasengisiya eCape Town, ngavala i-show kuthiwa yini media tour, ngavakatshela iBridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza i-masterclass, ngayenza labo Hectic 99, and then ukusuka lapho ke ngasengisiya eBotswana njalo, ngavakatshela i-child line, giving back to the community, nge-foundation yami SAA by Nomina, sadonator ke izinto ezazifuneka, khona ngale ezazishota, ngaspend i-day labantwana nge-Christmas. Kuhle into ezibuyayo kathesi njalo ngengoma loShawn Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video layo. Into ezinye ezibuyayo kuredefine brand, building a professional team, le new management kathesi eEurope njalo, siplan European tour, African tour, lama collaborations international, sisebenza ama projects a international kathesi, angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo. And into emnandi kakhulu engikhulisayo enjabulisayo njalo i-collaboration lami loShawn Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing, yabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that, njalo kushuthi i-video naye. Yeah, izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sijukajuka lapha lalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lethi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZig. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela ukukudeka kwesisindo seZig. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithembayo uGift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.